Lumhlangano welanga lilodwa wenzelwe eHarare namhlanje uhlanganisa abakumafekithali alungiswa ukuthiyeneyo amabhizimusi afana lezitolo lama-supermarket athengisela uZulu. Unkosikazi Rosemary Siyachitema ngumqondisi wenhlanganiso emela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe njalo uthula umhlangano oqakatheke kakhulu ngoba ubuthanise abathengi, abalungisi bempahla etshiyeneyo labalungisa imithetho yelizwe ngezokuthengiselana.
Sifuthi sikhulume labantu bamashopu abe-RBZ sibatshele ukuthi abantu bathini ngokwenziwa ngale phansi ngoba kwezinye indaba kabazazi izinto ezenziwayo ngale. Thina sikhuluma labantu on a daily basis, so siyababisela ukuthi khona abantu bathini ukwenzela ukuthi nxa sebelungisa imithetho balungise imithetho emihle ezwalana labantu.
Phakathi kwabangene kulo mhlangano kube labemidlalo ama-artist lama-brand ambassador ogoqela imbongi elodumo u-Albert Nyathi othi abezitolo bengakhohlwa isiko lesintu kuzinto abazithengisayo bezingenise njalo labo kuma-supermarket abo.
Yikho ke mina ukuthi ngikhulume ngamahewu ukuthi amahewu aqakathekile okunye amadrinki lokuthiizidrinksum
Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana Khuphukile Mlambo, utshelela umhlangano ukuba leli bhanga liphakathi kwemizamo yokulungisisa udaba lokusilela kwemali elizweni ogoqela ukusetshenziswa kwamakhadi ezitolo lemali ekumakhalekhukhwini e-mobile money. Kodwa unkosikazi Siyachitema uthi abathengi bakhala ngendlela osomabhizimusi asebezithengisela ngabo intengo ezithiyeneyo lapho bethenga ngamakhadi lokubhadala ngemali uqobo.
Lapho kwa-introduce kwama-bond notes abantu babe sebebona ezitoleni kuthengiswa lama-price amathathu okuthi khona ungathenga le-bond note, ungathenga le-swipe, ungathenga le-cash, baya kuchaja imali ezingakanani. Lokhu kuyenzeka khonokho.
Lo mhlangano ongenwe ngabathengisa impahla etshiyeneyo okugoqela okubazwayo abafana labe-TN Harlequin, abe-N Richards, abe-Echo Cash, abebhayi Zimbabwe abakhuthaza ukuthengwa kwempahla elungiswa elizweni, abaqhuba umsebenzi wokuhlolisisa amandla kagethi abezera lenhlanganiso eZimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.